So we see a decent of a VOA in the valley.
Ngalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 15 Nhlolanja 2022 Chris Gande endabeni zethu lamhlanje amapolisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe aqophayo kulokukhulumisana lawo kuhle nxa befuna ukuqhuba imikhankaso elemibuthano yabantu abaningi inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi.
Kubuya imbiko, kubuya izincwadi zokuba basuspendwa, abanye njalo baxotshwa imisebenzi. Kodwa phezu kwakho konke lokhu
eZimbabwe selibhekane nokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe axopha amapolisa kulokukhulumisana lawo kuhle nxa efuna ukuqhuba imikhankaso yokhetho elemibuthano yabantu abanengi. Amapolisa izolo ethule umbiko oqondisa omunye njalo umbiko osusabalele enkundleni ezijiyeneyo othi wona ibandla le Citizens Coalition for Change, CCC, iyabandlululwa kudaba lwemikhankaso yamarali. Amapolisa athi njalo akusikho kubazisa nje kuphela ukuthi kuza kuba lomhlangano, ngoba labo banemvumo yokumisa umhlangano nxa bewubona kulungile ukwenza lokhu. Kodwa ukuqinisa isandla okwenziwa ngamapolisa kubandla le CCC sokusolwe ngabaningi ababalisa abakubandla lezanu PF, labo abathi amapolisa awasalandeli umthetho welizwe kodwa asesekela uhlangothi lwezanu PF.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi. Amatitshala athi uhulumende uqamba amanga esithi ubakhwezele iholo kodwa kungasilo qiniso.
Amalanga lawa esibhekane lawo lokhu kuqala iviki leli, ababalisi, abaphathi bezikolo, abasekeli babaphathi bezikolo badliswa imbuya ngoluthi. Kubuya imbiko, kubuya izincwadi zokuba basuspendwa, abanye njalo baxotshwa imisebenzi. Kodwa phezu kwakho konke lokhu sokusuka kusiphambanisa amakhanda ukuthi uhulumende ukhuluma ngokuthi uholisa abantu ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende $100 eyiyo esisenza abantu baxotshe imisebenzi, eyiyo esisenza abantu basuspendwa. Kodwa maso kuvela sesithola ukuthi $100 le yikushini. Kahle kahle uhulumende akubanga lababalisi kuyini? Kahle kahle iSecond Republic ekubanga lemfundo kuyini? Izinga lemfundo kade seli phansi khona le esiye sabela lokuthi kusiyaphela umnyaka imfundo yonangwayo izabe singasekho. Thina ke njenge-Atuzi besisamncenga uhulumende ukuthi kabuye emsulwa nxa eqondana le ndaba ye-crisis ye-education, engabuyi ephuza amanzi amponjwana aphambanele ingqondo, ngoba education is the pillar of the country. I-education yiyo insika yelizwe noma yiliphi. Pho nanku ababalisi sebehleli ngesifungo esisodwa ngenxa yokuthi bengazi ukuthi kusasa labo limi njani, kodwa kusenziwa ngabantu abangelandaba lemfundo yabantwana.
manje njengoba lihlala likhala ngendaba yeholo sisizwa uhulumende yena ehlala engothi uselikhwezele iholo ngembadalo yama US dollars lina lithini ngalokho
uhulumende usephila ngamanga amanga asewakhulumile kathesi nawo ukuthi ukhwezele ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende iholo labo $100 kukanti ukuba matanga upermanent secretary usebhale umbhalo minute number 7.03.2022 oveza ukuba $100 leyi akusiyimali eyengezelelweyo kodwa phecelezi yikhushini nyakenye sithole amakhushini angaba mathathu ikhushini eyodwa leyodwa besiyibona ngenyanga yona le engene ngayo siyazibuza ke ukuba $100 leyi ibingeyokuthulisa umntwana phela umntwana engakhala uthuliswa ngesiwithi fo thina singabantu abadala esidinga iholo lethu elatshontshwayo ngo-2018 October i-$540 ukuthi singathuliswa ngekhushini asazi ziyozala nkomona
sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lababalisi ye-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala ye-ATUS ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane eZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemekhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele Ukraine. Lokhu kubangelwa yimpi yokuhlaselwa kwalelo lizwe ngele Russia. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
eZimbabwe lisebenzisa isilinganiso samathanzi azinkulungwane ezilikhulu lasithupha, 16,000 tons ezingqoloyi ngenyanga. Ezipheka isinkwa amalofu ayisigidi esisodwa kumbe ezimbili 1.2 million loaves ngelanga. Ukunje ilizwe selimele lidinge lapho elizathenga khona ingqolo efika ama metric tons edlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 155,000 ukuze lenelise ukumelana nodubo lokusilela kwesinkwa. Lokhu kuvezwe ngumkhokheli wenhlanganiso yabagaya impuphu eflower eGrain Millers Association umnumzana Tafatswa Msarara.
Which supply position, like London on the following factors. One, Russia and Ukraine account for 35 to 40% of the world supply. In fact, Russia is in the top three. The war region, including Latvia, Belarus, and others, are also wheat producing countries. We've just been informed by our shipping companies that they no longer go to that region because their insurance companies have now declared the war zone.
Lokhu kuzaphazamisa kakhulu ukulinywa kwengqoloyi ngoba iRussia leUkraine yizo ezisipha ingqoloyi. Sesitshelwe ngamankampani athwala ingqoloyi ukuba indawo leyi ayisahambeki ngoba isiyindawo yempi.
Uqhubekile phambili esithi impi yaseRussia leUkraine iyisifundo kweleZimbabwe ukuba kumele kulinywe umhlabathi wonke oselizweni ukuze ilizwe lingasweli ukudla. UMsarara uthi kungaba lokufuthelana elizweni nxa ilizwe lingehluleka ulungisa udubo lwesinkwa.
That's of course the natural problem that comes with war, especially where parties involved in that war are producers of much needed material like wheat. The United Nations yesterday took notice and agreed that the world wheat prices are going to go up. So this is going to affect the price of bread in the other related wheat type of foods worldwide.
Lokhu kwenzakala nxa kulempi ikakhulu nxa labo abasipha ingqoloyi besempini. Lokhu kuzaphazamisa intengo yesinkwa emhlabeni wonke.
Ingcishi kwezomnotho umnumzana Matthew Ncube uthi impi yeRussia isivele yaqala ukuphambanisa umsebenzi wokulungiswa nokuthengiswa kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele ukugoqela iZimbabwe. Ngakho-ke akusoze kuphelele ekusweleleni kwesinkwa kuphela kodwa kuzaphazamisa eminye imisebenzi enhlangothini ezishiyeneyo zempilo.
Ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo ibisithatha ingqoloyi yayo eUkraine ngoba lapho elizweni besingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoleni ebekube nzima okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa siyaphezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi ifuel esisebenzisayo, amafutha ezimota lawa asetshenziswayo besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke, kodwa ngenxa yeziphazamiso esezinziwe yikudlakela lolu phakathi kwe-Russia le-Ukraine.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi seHarare, umnumzana Richard Maphosa.
Thina njengezihlali zelizwe leZimbabwe esiwuqakathekisayo ukuthi thina ilizwe lethu sigcwele lapho okulimeka khona. Uhulumende akuyenze kwenelise-ke ukuthi silime ingqoloyi owithi bonabo sikwanise ukuzitholela lapho esingathola khona isinkwa lokuningi-ningi. Khathesi sesiphambanisekile ngenxa yempi ese-Ukraine le-Russia.
EleZimbabwe lithola ingqoloyi kule-Russia eyisilinganiso sokungamashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% nayo engasatholakali lula ngenxa yale impi. Ingcwethi ezicubunwa ezombusazwe lezenotho zithi eleZimbabwe lembali umvukela wabantu eminyakeni edlileyo phansi kombuso kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, lapho abantu batshengisela kwaba lokulwisana namapholisa besola ukusilela kokudla. Ngakho-ke lezi ngcwethi zithi uhulumende alimuke ukuba kungaba lomunye umvukela onje nxa engathathanga amanyathelo okuvimba udubo lokusilela kokudla okungabangelwa yimpi yaseRussia yokuhlasela kwele Ukraine. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulesidumbu sikamama oleminyaka engamashumi amathathu lambili 32 esitholakale emasimini omumbu emzini weWaterfalls eHarare. Amapholisa athi indaba ezifanayo sezibhahile endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Bathi njalo kulesinye njalo isidumbu sowesilisa esitholakale emasimini emangweni weJeswingo eMaswingo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilo daba lokuthi owake waba ngumeya wedolobho leHarare umnumzana Herbert Gomba ubotshiwe izolo ngamapholisa eHarare esetheswa icala lokulobisa abavoti abalitshumi lambili lokulobisa igama lakhe kuluhlu lwabavoti esebenzisa ikheli kanina. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsapp.
Kustudio 7 livuka njani basakazi abahle nabalaleli abahle? Ye, nami lokhu ezama ukungena kungeneka nzima, kodwa hhayi ngiyazi ukuthi ngiyetona ngingenile kuphela. Namhlanje ngithi ngiphendule umlaleli lo othi yena vele laba abadla izimali abanjengabo-Jonathan, abadla izimali labanjengabo-Gawuli, kuthiwa bayakhuluma nje kuphela. Yena uhamba labo, akumelanga sibagxeke, uyamanga lokuthi waye sibagxeke. Hawu wena mfowethu, uyazi usenkingeni enkulu kakhulu. Ngoba ungaqapheka kahle kanti thina singabantu basezindebeleni nje ngendlela esiphawula ngakhona ku-Studio 7. Yikho lapho obona khona ukuthi yikho ukubonisa ukuthi vele ngasibambanani, asibambananga, sikhulume kazizi. Yikho kuzayenza ukuthi isitha lesi sikhulu kuthiwa ezalo PF sihlale sisemakhambeni, ngoba isitedi ukuthi silwe lesitha sizosihlala sibhizi silwa sodwa. Uyabo uGawule kumele simgxike ngoba ngumuntu okhulumela izalo ebulala ilizwe. Engithemba ukuthi wena mfowethu okhuluma kanje ukuthi uGawule akagxekwa ungaphandle kwelizwe, usuke ungakuboni wena ukuthi uyesebenza e-South Africa kuyintwendi. Akusolungelela ukuthi uyesebenza e-South Africa, akusotwendi ukuthi usebenze phandle kwelizwe uthile izwe lakho. Kuyinxa yabantu afana nabogawula abaguguzeta izalo ivuthi siya phambili, kodwa ngabe bonke bena abantu abanjengabogawula sonke isizwe sabandebele sibambana sikhetha into eyi-1 izalo seyisusa phansi kwethu, izalo vele iyacitsha ipelitiya. Ngithi ngiphawule khona ukuthi bantu basesindebele angeke sizame ukubambana, siyekele ukugxeka izinto kuthiwa ye abasempumalanga ye bathi abacibo bana sibafuni. Asibambaneni sibhekele into engabi namandla okuthi isuse izalo, ngoba iproblem enkulu lapha yizalo bafowethu. Asisuseli izalo silungisele ilizwe lakhithi liye phambili. Sizasusa izalo sizaqala ke ukubheka mhlawumbe mbelizwe sethethe i-CCC siyobheka ukuthi i-CCC abantu abafaka ezigabeni zethu ema-police station ezibhedlela zethu ngabantu abanjani, ngoba into esikufunayo ukuthi umuntu osezindebeleni asebenza ezindebeleni. Asifuni ukuthi kuzosusa abantu eHarare le bazosebenza ngapha ezindebeleni njalo kungayisa ukuthi ngoba siyabasonta, kodwa obuye nobuye kahle endaweni leyo okiyo. Intikamboyo kulapho bafowethu,
Nisalibonani lonke kustudio 7 basakazi beZimbabwe nabalaleli kustudio 7 amagumba manomhlaba. Hayi nyalizwa ngiyakhuluma mpela, kodwa makuyikuthi sisola imizano kufanele singayivoteli, kufanele singayivoteli ukuze ingabi lawo amandato. Nalabo bonke asebake baphatha bonaba o-MDC akula nto abayenzileyo, asike sizame nabanye sibone ukuthi bazenza njani, ngoba ukuba loko sizama into eyodwa asizibe sincede. Mina kuthiwa nami ngibazameni zabo, asizameni zakho mpela. Makuyikuthi sihlelekile asizatshintsha, asifake kumpe umqondo, ngoba izanu le-MDC sesikubonile futhi. Into engakasikathamisa nje inye iyi-1 yokuthi ufuna abantu besiNdebeleni bebe amathini. Yi-big problem yakhe nje. Ubona isithuthi vele like kuzame uhlelo lwakhe. So angikwazi laba abatu-right. Angicabangi ukuthi ngabantu abangaba ngabesiNdebeleni. Ambandlula ishona, ambandlula iNdebele, kodwa ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo. Asizameni zapho, ngiyesileka sizameni umqondisi naye. Naye ngiyesileka maningi amanye amaphathi vele. So lokhu abakwenzakayo ababotshanisa vela kula muntu ongaku-understand. Angazi ongaboniyo, akuthi divela sozabonisa. Ngokuthi ngitubani ukhuluma kanje kanje, bayazazi abakhuluma bemsupporta, kodwa since iqala iphathi kwakungcono mpela. Ngcono but ukuze bephuma uWilsman Mncube nabagibsons banda vele kwasukula problem. Namahala uWilsman Mncube futhi ngasebuyile. And futhi uthuli kazwakali, ungathi akekho, ungathi akekho shini. Ngibusaba ukuxotshwa, hhayi kodwa sizameni zapho. Ngiyesileka layo siyatshintsha, sizameni umqondisi. Engesileka layo ungcono sibuyele kuzani wazi, ngoba kuyafana nje. Kodwa sizameni zapho, sinike i-chance yayo. Bese sizama kumehlula, sizazama umqondisi. Sincediseni bantu bakamqondisi kumbe be-MRP, sizamani ukusincedisa. Singehluleka sizatshintshela kini kabe behlule. Kungehlulala kini akusho ukuthi kufanele sidle kuzame. Kuyabe kubona ukuthi vele into esiyenzayo ayila way forward. Ngiyabonga okukhulumayo Mike Spanda from Enyamendla eMgusa.
Salibonani basakazi abahle ekuseni namhlanje. Ngiyabonga basakazi bami, ngiyabonga nonke. Indaba elisinikeza zona zimnandi, ziyazwakala futhi ziyabonakala zeqiniso, ngoba azidingi ukuthi uzofaka amagogorosi ukuthi ubonisike izindaba zeqiniso, ngoba ziyakhuluma, uzikhulumela bona bantu. Bantu bakamthwakazi, bantu bakobulawayo, bantu basemathebeleni north, mathebeleni south, isikhathi eside kakhulu sihlukunyezwa abanye abantu abacabanga ukuthi bona babona iZimbabwe. Kodwa ithuba lisekhona, 2023 ikhona indoda emadodeni ebelesibindi ihamba ikhuluma itshela abantu njalo ezimisele ukuthi kumele sisonke bantu basemidlezi ukuthi asike sikhetheni ngawani. Asinandaba ukuthi kuvuka pha amaphathi kumbula kwe-CCC kumbula kwe-DCT o-MDC Alliance, laba bantu sokuzomele sibakhiphe thina yithi amanye sezandleni zethu, kumele sibakhiphe endaweni yakithi. Sivoteleni MRP, sike siboni MRP ukuthi izothwala isithi u-CCC kuphathele intsha yayizolo yasiyazi lokuyazi musa njalo lo mfana omncane kakhulu osoze ebusa abantu lo vele abakhohlisa abantu nje NDC ila wonke abantu bala asuke 20 years bekhohlisa abantu. So ake thatheni okwakithi ka-1 kuphela yikho okufuneka sikwenze manje. Sithatheni okwakithi fucking MRP isimele lokhu esibona futhi sivikele into zakithi, sivikele izinto zethu zisezandleni zethu. Kayi-1 kuphela abantu bakithi sizobona into zomu ziyaguquka musa. Ngiyabonga.
Livuka njani balaleli be-Studio 7? Livuswa nguNhlanhla Mahlangu oseButswana e-Francis Town e-Block 8 ekhaya eLupane eMalungu lapho ngizalwa khona. Ngivusa umama uNhlanhla ohlala koNcube kwaMatshivovu. Ngivuse lenkosikazi wamaMpofana. Ngivuse lawo makhelwana bami abalandelayo, uNkomo RJ mdala wayesenza esibhedlela esemphulu. Ngivuse lo malumama uPaul Ngwenya osamthulisi oyinyanga laphana. Lo mzawami uJabulani Ngwenya, lo mdala usathulani uNdevula, laba kuMoses Chuma onke njaba ngaziyo abemalunga emazwidini odibe kompofu ngale ngithi ngiyalivusa madoda linjani ngapha kunjani emasimini lonyaka ngapha ebuswana hayi izulu kulensuku alikho alikho sibili ilanga litshisa okumangalisayo singazi ngapha ezimbabwe ukuthi kunjani emasimini madoda ngithi ngiyabonga yimuhlanhla wakwamatshivovo laphana koncube
linjani bantu bestudio 7 linjani bantu bestudio 7 anakhonda lokhulumayo mina ngokuhlala ngihlele South Africa kodwa ngibuya le kumfazi otshaya indoda izitirakasha yife elo agwelo ya kuzisa usizi ukuza abantu besintini abantu abakhuluma isintu makhuluma ngesintu ngithisindebele ukuzwa besupportana nochamisa besithi i-MRP iletha ukwehlukana kwabantu ayihlanganisi bantu
mina ngazi ukuthi kade abantu bafunani umqondiso livula amehlo livalekile lokho likuphithinisana namaphathi asempumalanga bona laba abantu abata umqondisi yeyo uletha ukuthi abantu izibaphe ngabanjani licabanga ukuthi lina lingamandebele amashona angithanda yini licabanga ukuthi alithanda yini okwenza umgomo baze behlukane naye kuyini angithi bathi bafuna ukubuswa lindlela licabanga ukuthi okwenziwa ngamaphathi wonke esishoneni ukuthi kuthatha indlebele libe ngu-vice president wesithathu ucabanga ukuthi ku-right licabanga ukuthi ku-right lina elidlizimane zezanitini licabanga ukuthi lizo ngokwenza kanjalo kwenilanga bazolikhetha ukuthi ube ngu-president abangeke bezikelithi nani lina masupporta akachamisa lina elokho elikhuluma lithukela amastudio isithi umqondisi umqondisi livula amehlo lina livalekile kuyini okwazakala kobulawayo sathi sikhula thina sasingayazi ibulawayo ukuthi ingaba nemikhuhlane yekhorela sibe siyazela khonale esozivini isihudo lesisazela khona lesozivini uchamisa nge-XXX yakhe wakugijimoletha abantu besishonani bazovotelwa kobulawayo baphathe kobulawayo sesithole izinkinga manje sokuchithwa yonke into amanzi zelo kuza amanzi ahlangane nengcekeza kodwa uze kulo muntu othi umqondisi kayezimele ukuvula amehlo wena uvalekile lokhu ufuna ukuvaleka usuyaphambili abantu besindebele vulekani le kuba ukuvaleka amehlo vulekani ma umlandela uchamisa umlandela nangesikhathi sempi babekhona babethengisa bengafuni ukuthi izimbabwe ikhulile kodwa namhlanje ithe sikhululekile baphinda futhi baba yiwo asebesithi kuyafana ke nani lina bantu elilandela izanu-PF nelilandela uchamisa liyamsola umqondisi kodwa ulivulamile abantwabeni babulawa ezikolo kawuboni bafeyiliswa abantwabeni abapasi kodwa kawuboni akula development ekhona emathekeleleni unamehlo kodwa kawuboni akula mntwana wesindebeleni osebenzayo kawuboni kodwa uvulekile amehlo ufuna ukuthi uzobone ngani ufuna ukuthi uzobone befike bekuxotha lapho ohleli khona lokuthathela umfazi la uzobona khona ukuthi laba bantu besitshabini abekhoranti yikho elikufunayo bayi-invedile ibulawayo yonke leyana bayi-invedile igwele ngisakhulume ngewanki imathebeleland inothile kakhulu kabo yikubona nje bebhizi befaka abantu babo ayikho enye into abayifunayo bagwabukela umhlaba wasemathebeleland wokomthwakazi kodwa kula bantu abavaleka amehlo abalokhu besithi chamisa lapha chamisa ngani vukanini bantu bemathebeleleni abaleleyo vukanini emaqandeni into esisele manje ukuthi ufike belithathela abafazi lapho elizokwazi khona ukuthi laba bantu besitshabeni babi abantu besindebeni nababathanda bezayifunda
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 ekesizwe ke ingxoxo esiqhube leqembu le eza kobunke parental bliss okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo elandisa
yebo nje kanti wacaka kangaka jaha ngani ngumuntu olusinyoka kwenze njani
ah
batwekela wena ngomama laba banoringa.
Lidlala teleli qembu lesine njalo isihloko salo sithi efelweyo ayibanjelwa mazwi. Nangu umholi weqembu odabuka phansi lecholocho uBlessing Lupahla.
Izihloko zami ngiyabingelela kakhulu, ngibonga kakhulu bakithi abalandeli abathe bathola le ngoma bangisibonela abanye abanye bangitshela bangiqinisa lapho bangiqinisa khona. Ngibonga kakhulu izihloko zami lingaphela uthando.
Sikhombisa esiqoqela ethi Satan ngiyekele incane lengane kanye lethi nozipho. Abangathanda ukuthenga idlalade iluphahla bakuthola njani?
Inamba yami ithi 0844-383835. Ngiyase South Africa. Uma ungabubonani inamba izokuphuzela ukuyithola, ungahamba ufike ubhale Glory Boy Luphahla. Uzongithola lapho kuFacebook, ngikhona kuFacebook. La ku-Instagram uGlory Boy Luphahla. Uma usubheka lapho kuFacebook unegroup ebhaleza kubo wonke. Nakuma ungangena lapho nje nakho ufike uzosithola lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amasha.
Asisapoteneni, isikhulekeleni phambili, umculo siwushaye. Lathi kusasa abantwana bedle. Yiyo into engicela kubalandeli. Ungasupport ukuthi hayi wena ngobubani ngiyamazi se uyazwakala lapha nalapho, usupport ukuthi lokhu njani. Idlala ingoma uze isikhathi sokumamela ingoma mawuthe wayithola, udlala ingoma uyimamele, ngawe uzothola ukuthi hayi lapha mpela hayi ingoma ziyaphela.
Uphuma ke enkundleni uBlessing Luphahla leqembu lakhe leza kubonke parental blessing ngale.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amapolisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe axophayo kulokukhulumisana la ukuhle nxa efuna ukuqhuba imikhankaso elembuthano yabantu abaningi. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni i-R2s ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi mahlayana ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande. Abangenelisa ngakuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.